Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u Jonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 12 zibandlela 2024 ngu Chris Gande endameni zethu lamhlanje. Udaba olwethulelwe umthethwandaba womhlaba ngele South Africa elethe samlando wombhuqazwe ele Israel buthethwe izolo eHeg kwele Netherlands.
Even kule embargo umvimbela wezikhali oweUN ukuthi uhulumende weapartheid waseSouth Africa angathengiseli izikhali, bukhona ubufakazi bokuthi i-State of Israel yayilakho ukunikeza izikhali uhulumende weapartheid waseSouth Africa.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eHuman Rights Watch ithi eZimbabwe yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu.
Ngibona ngazani uhulumende lo khona lo, to be honest, ngibona ngazani yena ngokwakhe ubengcono kule lokho kwakusenziwa ngesikhathi umgabe sesekhona.
Uzulu welokithi lephumula South kobulawayo usele ekhuza umhlola ngemva kokutholakala kwenyawo zomuntu ziphakathi kwephepha leplastic duzane lesikolo seGood Hope Secondary School.
Uyabona umoya osegol ukhanya vele lelo demoni sivakatshele ngapha kobulawayo ukuthi vele abantu abasayesabi ukufa komuntu olukubulala umuntu.
Abalimi sebekhuthazwe ukuthi balime kanye lokuhlanyela ngokuphangisa kulandela ukuphuza kwezulu lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Udaba olwethulelwe umthethwandaba weInternational Court of Justice ngele South Africa elethe samlando wombhuqazwe ele Israel beluthethwa izolo eHeg kwele Netherlands. Iqula le South Africa elisemthethwandaba lo likhokhelwa ngumphathintambo wezemithetho umnumzana Ronald Lamola. Ele Israel lithi lihlasela ele Palestine eliphindisela ukuhlaselwa elakwenziwa ngamabutho eHamas awangena kwele Israel nyakenye yabulala abantu abedlula amakhulu ayisithupha kwathunjwa abangamakhulu amathathu. Kodwa ele South Africa lithi ukubulala mahlayana abantu bakwele Palestine abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 23,357 osekwenziwe ngele Israel kwephula isivumelwano sokuvimba umbhuqazwe esasayinwa ngamazwe omhlaba ngomnyaka ka-1948 agoqela ele Israel. Ele Israel lona likhangelelwe ukupha ubufakazi bokuzivikela kulolu daba lamuhla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Okokuqala, i-State of Israel yayilobudlelwano obukhulu le-apartheid state yase-South Africa. Even kule embargo umvimbela wezikhali owe-UN ukuthi uhulumende we-apartheid wase-South Africa angathengiseli izikhali, bukhona ubufakazi bokuthi i-State of Israel yayilakho ukunikeza izikhali uhulumende we-apartheid wase-South Africa. Ngakho uhulumende wase-South Africa wakathesi uyakukhumbula konke lokho, uyakwazi ukuthi State of Israel yayilobudlelwano lesi the South African state apartheid. Ngokunye ukukhona lokhuya. Nokwesibili, iPalestine inhlanganiso zayo ezihlukeneyo eziningi zazilobudlelwano obuningi, zilobudlelwano obuningi lohulumende labantu base-South Africa. Bekulokuvakatsha okuningi ade kusenziwa ngabo Desmond Tutu besiye Palestine, lama-Palestinians besize South Africa. The Palestinian Liberation Organization ibilobuhlobo lohulumende wase-South Africa le-ANC. Le liberation movement yakuleli lamanye amazwe e-Africa. Ngakho akumangalisi ukubona uhulumende wase-South Africa ephakamela i-Palestine esiya kumthethwandaba womhlaba. Kwenzakala i-history, imbali, kubuye kwenzakale le-politics. I-South Africa la iyafuna ukuthi ime ngenyawo ezimbili emhlabeni kuthiwe i-South Africa ithe. Like labona laphana ukuhlukunyezwa kwe-South Africa ihlukunyezwa yi-America ngobudlelwano bayo le-Russia le-China. uthola ukuthi la eSouth Africa sithola ithuba lokuthi TTA lani sesilichophe emehlweni njoba lani belisichophe emehlweni indaba lilobudlelwano lababulali indaba lilobudlelwano labantu abenza kanje abenza ama crimes against humanity la konke yakho ngakho kwenzakala umthetho ukuphinde kwenzakale le politics kuhlangene laphana ngokubona kwami
siyabona ukubana elemelika liyakhonona ngokwenzwe ngele South Africa singabona yini ele South Africa uhulumende kumbe ezinye iziphathamandla zifakelwa izijeziso zenotho ama sanctions
kunzima kakhulu ngoba kulokho kwePalestine iSouth Africa imi phezu kweqiniso esithi ngesilungu yi-moral high ground kuzoba nzima ukuthi okwele America lijezise iSouth Africa lijezisela ukuya ku-International Court of Justice ngobana ungahluza kahle uhlaziye udaba lwakhona uzothola ukuthi iSouth Africa imi ku-higher moral ground imi leqiniso imi labantu abahlukunyeziweyo ngakho i-America la izaba lamahloni okuphumela egcekeni ilwe leSouth Africa ibangalokhu ingadinga esinye isizathu sokulwa ngaphandle kwale njalo okunye kumele sikuzwisise ukuthi nxa iSouth Africa ihambisa i-Israel emthethwandaba womhlaba ivele ihambisa i-America ngoba i-Israel ekwenzayo militarily ngezikhali ekwenzayo ngenkulumo ekwenzayo nje konke okwenzakalayo jikelele ePalestine ikwenza ngezibusiso langokusekelwa yiMelika wonke umuntu onakekela ipolitics yomhlaba uyakwazi ukuthi i-Israel ngomdlwane nje we America. I-America yiyona ekhuthuzelayo, yiyona egqugquzelayo, yiyona ikhuthazayo ukuthi yenze lokho ekwenzayo. Ngakho-ke singathi South Africa ithole intunja yokuthi ithi ku-America uyabona ukuthi ungcole kangakanani, uyabona izenzo zakho ukuthi zimbi kangakanani. I-South Africa nje i-America ingazonda yenzeni kodwa izobulawa ngamahloni ukuthi itholakale isandla sayo silegazi ePalestine.
Hello ke ngumnumzana Jethro Mpofu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ese South Africa. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Human Rights Watch ithi eZimbabwe yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu kumazwe alikhulu abecutshungulwa. Linhlanganiso yethule umbiko wayo omnyaka ka-2023 lapho eyakhangela khona obekusenzakala izehlakalo ezamazwe alikhulu. Umbiko lo uthi ilungelo lephulwa kwabezindaba labaphikisana lohulumende. Sixoxe lolwela lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Max Mkandla. Saqala ukumbuza ukuthi uhulumende okhona kwamanje uyephula na ilungelo likaZulu okwedlula okamnumzana Robert Mugabe na?
Ya indaba le bayithi ngesilungu yi-human rights kumbe amalungelo abantu kumbe ngesiyoneni bathi khotseretsebane. Ngibona ngazani uhulumende lo khona lo to be honest speaking right deep from my heart. Ngibona ngazani yena ngokwakhe ubengcono kule lokho kwakusenziwa ngesikhathi uMgabe sesekhona kumbe singathi first republic njengoba le second republic kulobungcono ngezizathu ezithi ngikhangela mina ama properties eZibra kwenziwa ama committees ukuthi kabakhangele ngodaba lolu and then they report back kuye njalo khona ngale lelungi lenhlanganisweni yakhe kumbe ku cabinet yakhe. Ngikhangele njalo i-issue yegugurawundi uyiphakamisa wayibeka laphana wayibeka laphana uhulumende lowo khathesi sisezinduneni ngenhlelo zangikhona.
Lona udaba lokhetho oluhlala luthiwa impumela yakhona iyaphikiswa ayisiyo eyabevumelana labo bonke ababe bengene kukhetho. Kuthiwa ngabe Human Rights Watch udaba lokhetho yilo olunye oluba imbangela yodlakela locuku lokwephulwa kwelungelo loluntu. Uyavumelana lakho yini lokho?
Udaba lokhetho nxa kukhethwa ama-councillors, kukhethwa ama-MP, kukhethwa bona president, abakhethayo bona nxa bethe bona kulungile lokho ababe bekufakile angibona ukuthi umuntu ongaphandle angasola kukho. Nxa sisiya ekhethweni kungaba lodlakelwa laphana lalaphayana okunye thina siyabe singela ubufakazi lakho sikhuluma ngilapha mina ngikobulawayo eziqintini zemathebhelelendi zonke ngikhangela ngohlelo lwe-peace building enhlanganisweni engiyabe ngikuyo kasi sengisihlangane lohlakelo yebo kambe bangaba bekhona babe behamba bethusela laphana lalaphayana kwenziwa zinhlanganiso zonke nje eziyabe zithe zaphuma zagijima zawenza khona lokhu ngaphandle nje kwamanye ama-political parties nje njengebowe izaphu kanisengizwe vele ngokuthi kuyayethusela abantu kumbe yaba lodlakelo laphana kumbe yona izaphu kayinzenge ngizwe ifaka amaripoti yokuthi khona bahlukumeziwe. So kuya ngokuthi khona i-approach bona abantu abahlanganayo bona ku-ground bona bodwa abayibo ababe bekhankasa babonana njani baphendulana njani. I think khona lokhuyana kudinga ukuthi wona amabandla abe ephathekile ekhethweni behlale phansi bebe le peace building committee ekhangela nxa zonke nxa kusiba lama reports anjalo bebona ukuthi bona bangamisa njani njengama political parties kungakaze kwamumatheka kwafika emapoliseni bebonisana lokhuyana kuzadala ukuthi ama candidates labo bonke lamaphathi wona lawo oyabe ethe waphumelela bantu bebambana izandla ngobana kade beyabe bekhankase kuhle emkhankasweni yabo. Singabe sikuzwela maybe mhlawumbe kwelikhatshana kwamanye ama-province kungabe kusenzakala khona lokho kodwa kakula mngameli welizwe kumbe ugovernment at government level ongaphume emegcekeni laphana ethena hhayi akutshaywa abantu.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra. Uzulu welokithi lephumula South kobulawayo usele khuza umhlola ngemva kokutholakala kwenyawo zomuntu ziphakathi kwephepha leplastic duzane lesikolo seGood Hope Secondary School. Amapolisa ayitshele iphepha ndaba lobulembo lezim live ukuba akwaziwa ukuba inyawo lezi ngezikabani kodwa ngezomuntu ogqoka izicathulo ezingu size 6 kumbe 7. Ngokunjalo bathi abangabalo lwazi lokuthi lo muntu ngubani lokuthi wabulawa ngubani kumele bawatshayele ucingo kunombolo ezithi 0292603266 kumbe bathinte ipolisa eliphenya loludaba ku 0775503357. Izehlakalo zokubulawa kwabantu mahlayana zibikwa zisanda kobulawayo. Nyakenye kubulewe abantu abalikhulu elilamachumi ayisithupha 160. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo Councilor ka Ward 9 kobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho.
Hey into iyadadisa mfowethu Nkomo. Into sibili esukubenza abantu nxa sizibike njalo iphuma ikakhulu phakathi kwezigaba zonke zona lezi zethu esikhokhelayo kobulawayo. Njenge sosicela njalo aphila ke kuzakhamizi ezinhle ezilephumula ukuthi zizame ukuthi zisincedise ngoba abantu kulezi nsuku sebelokuganga kulama-rituals kulento eziningi ezenziwayo ngamaphathi ke abantu. So isicelo ke singaba sisicela phakathi kwamthakazi phakathi kwezigozini ezinhle nezakhamizi ezinhle zakobulawayo ezephumula ukuthi nxa kungaba lo muntu nje ongasincedisa njengokuthi ku-challenge ubuphosetizandle kedela amapolisa or kumaletabo kuma suggestion box awe police kungasincedisa kakhulu ukuthi sikwanzeke ukuthi sibone ukuthi yikwini okwenzakala njalo ukuthi abantu abangaba baganga bayenza ke into ehlukumeza kanjalo-ke belethwe phambi komthethwandaba.
Ukhona sesike sabona ezinye njalo izehlakalo zokubulawa nje kwabantu mahlayana kudoje izidumbu lapha lalapha yako obulawayo kansela. Kungaba kusenzakalani kulezi nsuku kobulawayo? So kungumhlambe kazelusile yini?
Uyabona umoya osegoli ukhanya vele lelo demoni sesivakatshele ngapha kobulawayo. Ukuthi vele abantu abasayesabi ukufa komuntu or ukubulala umuntu kuyinto kakhulu edalisayo, kuyinto ke enzelayo phakathi kwesigodi senkosi sikamthwakazi. Into ke engiyibona kakhulu esibangela amakhesi anjalo ukuthi abantu sebedinga ke ukunotha ngendlela ezingaqondanga. Abanye ke yizona into ezizigebenga-ke ezitane zidinga-ke imali or impahla ezigade kulezinye ngaboma-cellphone
amakhabe kukhwini ukuthi bethathe bethengisa. Into le ibona kakhulu ke ilethwa ludubo kakhulu phakathi kwelizwe lethu lona leli kakhulu phakathi kwesigodlo sethu. Abantu abaningi nje abasela i-source yakhe i-source of income and abantu abasesali ukuthi bebabhata into ezizila even ukubulala umuntu ukuthi umthe note or ukuthi lithole lokho-ke akutholayo. Ibube libona lezulu lokunakwana alisali ngendlela because laba abaphansi sibili abanikazi besigodlo sona sibili akubajabuleki na umuntu nje impilo yomuntu ngipho ukutshabalala kanjalo nje.
Kuyini ongakuxwayisa abantu bakobulawayo?
Into ke sabezama ukuthi phakathi kwamthokazi omuhle ubulawayo omuhle ukuthi hayi bakwakithi impilo yomuntu izigugu iqakathekile njalo uNkulunkulu edala umuntu wakudala ngomfanekiso wakhe. Ukuthi abantu okokuqala kumele sesabe inkosi, ungazisabi wena, sabe inkosi eyadala umuntu.
Lo-ke ngumnumzana Donaldson Mabutho, ukhansila ka-Ward 9 kobulawayo, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Abalimi sebekhuthazwe ukuthi balime kanye lokuhlanyela ngokuphangisa kulandela ukuphuza ukunakwezulu lonyaka. Uhlangothi lukahulumende olubona ngomumo omkhathi olwe-Meteorological Services Department lwazise ukuthi izulu elinayo kulezi nsuku likhangelelwe ukuthi lizakuna lilinengi elizweni lonke okweviki yonke. Ngenxa yokuphuza ukunakwezulu lokhu, abalimi sebekhuthazwe njalo ukuthi bahlanyele izilimo kumbe inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa. Abafuyayo sebekhuthazwe njalo ukuthi balime ukudla kwezifuyo njengoba amadlelo ekhangelelwe ukuthi azaphangisa ukuphela. Udabo kaNcube weStudio 7 uxoxe lo mqondisi wohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi olwe-Agritech eMathebelele North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Khathesi sesisalelwe lithuba elifitshane kakhulu ukuthi silime sivuthise. So izulu nxa libuya ekuhlangeleni siyabe sikhangela izilimo ezinjengendumba zesintu bezilala amaquta esesikuthi yi-traditional peas okwasathi ukuze sithi-cow peas lidala. Singahlangela i-sugar beans, singahlangela imbambayila, singagxumeka imbambayila, singahlangela le-sunflower. Yikho engingathi kwesinye isikhathi kuyavutha nesikhathi esifitshane xa liqhubekile lishina izulu.
Izulu elinayo le liqakatheke kanganani kubalimi khathesi?
Otherwise izulu khathesi selifunela ukuthi linilise nokukhulisa lokhu ekade sesivele sesikulimile sakuhlanyela. Sibhangezele njalo ukuthi izulu liyabe lizasincedisa ukuthi lesi silimo esesiyiphakele abalimi nxa lithelana bafaka i-fertilizer yokuzalisa esithi i-top dressing and then kakhulukazi izulu silifunela amanzi, silifunela amadlelo ngoba imfula kayikagelezi okuya ngabi. So indawo zibe lamachibi xa sikhangele endaweni zabotsholotsho ngapha akube lamachibi abe khona agcina amanzi izifuyo zinathe khona kuze kuyefika kubojulayi kuphosa kungena ku-August kusiya ngokuthi izulu liqine nini ukuna. So izulu lokhu lifuna kakhulu inyeni labalimi izakhamuzi zamakhaya izimbathi emadolobheni kathe sisho kuphilwa ngamanzi amabhoho.
Sikhangela ke abalimi abafuya izifuyo ezijiyeneyo ngalesi sikhathi belima yikuyini abangakulima kumbe abangakuhlanyela ukwenzela ukuthi baphathise izifuyo zabo nxa amadlelo engaphangisa ukuphela njengoba izulu liphuze ukuna njalo likhangelelwe ukuthi lizaphangisa ukuphela laphana.
Abalimi abangakuhlanyela kathesi yikudla kwezifuyo okunjeabo velvet bean esaniyempu olapulapu nokunye nje utshani benkomo abangakulima emafusini abangakulima kula masimu abo alalukayo. Sithengele ukuthi isimo sesikusika sikomise sikugcinele ukuphi izifuyo zethu ebuthiya nganga sokuqalisa ukwehla ukutholakala kwamadlelo.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nyoni, umqondisi wohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi olwe Agritech seMathabeleland North, ubexoxa icingweni lo Tabo Kancube weStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele ngeWhatsApp.
Hello, Studio 7, Studio 7, kama yami Cornelius Ndlovu impaniswe iSt Luke's. Athi njengoba lo kuthiwa nguChabango lokhu efaka abantu abavotelwa, kathi uChabango vele yena uyini? Alike linjelemi ukuthi uyini uChabango khonapo? Ke ngichasele ukuthi uChabango uyini ku-Trip-C? Kutsho ukuthi phela uChamisa la uyakwazi ukudlalwa ngabantu lo.
Sanibona Studio 7. Sabonga basakazi Studio 7. Sibonga laphana kwe-SABC laphana ngokuxosha labantu aba-tribalist lapha. Sicela ukuthi baxoshwe permanent, bangabe sasebenzela umsakazi umabona kude wezwe. Behlambalaza inkosi yethu kabuhlungu kanje. Kwamanye amazwe lokhu ngakwenziwa kufela lo. Ngichwanele ingwenya lokhulumayo. Umtimando madonseli kwambolunye. Mazimbili zifuze khabonina. Ngibonge basakazi bami lapho e-studio 7.
Studio 7, siyalibingelela. Ngilingelela, sicela lathi bakithi sike singene, sike sizwe emoyeni imbono yethu. Kona manje kule ndaba yokuthi amadamu eharalele ayagcwala ayaphuphuma, kodwa uma ubheka ngaphehla ngojini lakithi emandebelini sikhala ngesomiso esikhulu esingakaze sihlangane laso. Lokho akusethusi ngoba angithi kwathathwa ilitshe lethu esasiyacela kilo komanyangwa le izulu balibhidliza balisa kibo le. So bayithi laba bantu angazi ukuthi kahle kahle bazazi bazilukeni namakhwapha. Ningabi mude kulokho, ngiyabonga. Abasihloniphi, abafundi kusihlonipha. Bengafundi konke nje okuhle okungapha esiNdebeleni bakusekiwe khona le Mashonaland. Ngiyabonga.
Studio 7, sibonga izindaba esethu yazora. Indaba le ibhebhethekiswa abantu basemashonaland ekusithi inkosi lobhe kodwa yathengisa ilizwe. Akuyona iqiniso lindaba. Inkosi lobhengula yalithengisa nelizwe ngoba inkosi lobhengula yalwa kakhulu lamakhiwa laphana egadadi laphana amabutho ayisifa undiwa yalithengisa nelizwe. Banxa yathengisa ilizwe phela wayezalwela namakhiwa nethengisa ilizwe, wayezakulwa njani namakhiwa? Njalo uma inkosi lobhengula yathengisa ilizwe, wathengisa ilizwe lasemathempeleni, kathengisa ilizwe lasemashonaland. So bona bahlupha ngani? Kahle kubahlupha ngani? Ngoba bona yibo ababeya lamakhiwa besuka khona lemashonaland bezothengisa ilizwe lasemathempeleni bezohlasela inkosi lobhengula. Namhla sebezojika sebesithi inkosi lobhengula yathengisa ilizwe. Yalithengisa nini? Umuntu wathengisa sizwe ukhokho wabo umbuya nehanda kwazothi umkhulu wabo Robert Mgabe wathengisa ilizwe futhi ethengisa izipa bhabula abantu ground esebenzisana namakhiwa sebezojika namhlanje sebesithi ye inkosi lebhulu yathengisa ilizwe. Siyaxoxa ke isihloni bantu basemashonaland, ngizalibiza ngokuzwe benu ukuthi bantu basemashonaland ngoba yini elikukhulumayo lokho. I-MRP right ithi kuqunywe lapha sehlukwa nabantu labo abantu bebechuluza le ndlela basibulela egugurawuni khane selokho bechuluza inkosi yethu lobhengule sekho kuhlonitsha abantu sabantu basemathibaleni mani. Siyabonga.
Livuka njani mthwakazi. Siyabonga. Indaba elisilethela zona kube sokusiba lodaba lolu olwe-ZBC lolu lukhulunywa ngamantombazana laba bathi lobhengule wathengisa ilizwe ngejukeni. Kula ndaba imfundiso vele abayifundiswayo ungazuye ngaphi into yabo abayikhulumayo abakufundiswayo, but sifuna ukukhuluma iqiniso. Bani kuthiwa kwenziwa idebate abantu bakhe behlale phansi ukukhulunywa ngoba umbusuka lobhengula wachithwa yibo bona abantu bempumalanga besitshweleni behamba lamakhiwa egadade laphana isikilonke ikhona lasematopo ikhona i-spare khona. So bona sebezama ukuzigeza ukuthi bezenze ngathi abantu abaclean vele balomhawu laba abantu including i-history ezipra ama-records akhona bathatha baqamba amanga ngawo kathesi. So vele kakumangalisi inzondo le abantu bangathona bezihlupha ngabantu labo ikubona bazibenza le ku-ground vele into zabo vele baphila ngakhona oko babusa ngamanga baphila ngamanga.
Sakazi we-Studio 7 injani, thina siphilile nathi. Sibonge ukwamukela emsakazweni. Msakazi we-Studio 7 kanye labalaleli, mina ngigcinekile kakhulu emoyeni ngalaba bantu laba abathethisa inkosi ulebhengula bethu wathengisa ilizwe. Kanti abantu besishonele vele bazobahlonipha nini? Abantu besiNdebelele bazobahlonipha nini? Phela le nto le abayenzayo idala ingxabano. ithi thina abantu besiNdebele vele asoke sabathanda abantu besishoneni we abayenza kakhona abasihloniphi abazama ukusihlonipha le mfundisi yabo le abayitholayo le abafundisana imfundiso embi abazame ukusihlonipha nyabo.
Lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lisithumezele imlayezo engaphansi kwe 2 minutes.
Elimeli zali lamabutho angafika amakhulu ayisitiya kalulunye eSyria, lazinkulungwane ezimbili namakhulu amahlanu eIraq, njengabanye abaphakathi kwemizamo yokunqoba iqembu lamalwecatsha eleISIS. Ukunyanga ezedluleyo, amabutho eMelika ahlaselwe ngabalwayo besekela iIran, besebenzisa izikhali ezigoqela indizamchina zama-drones lama-rockets, okubangele ukuthi kulimale abeMelika. Elemelika lihlezi ligcizelela ukuthi lizaphindisela ukuhlasela lokhu ngesalo isikhathi langokuthanda kwalo. Ukungakafiki kumhla ka-4 kuyona le inyanga kazibandlela, elemelika beliqophe indawo ezibalisa lapho okuqeqetshwa khona abalwayo, lalapho okugcinwa khona izikhali ezisetshenziswa ngabe Iran ezabangela ukuthi abambalwa belimale. Mhla ka-4 kuyona le inyanga, elemelika liguqule indlela elilwa ngayo eyokuvikela amabutho ngesikhathi isikhulumeli sesigodlo sezomvikela eMelika isePentagon, uMnumzana Patrick Ryder, etshele intatheli zindaba ukuthi mhla ka-4 kuyona le inyanga ngehola lechumi lambili ebusuku ngesikhathi se-Iran, amabutho eMelika athatha inyathelo elifaneleyo ngomnumzana Mashtaq Jawad Kazim al-Jawari, owazakala ngokuthi ngu-Abu Taqwa, owayekhokhela iqembu le-Barakat al-Mujaba. Umnumzana Taqwa waye patheke ekuqoqeni inhlelo zokuhlasela abeMelika. Inyathelo leli elathathwa eMelika labulala elinye njalo ilunga leHarakat al-Nujabal, njalo kubalulekile ukuthi kwakuyikuhlasela lokuzivikela lapho okungabulalwanga abantu makhaza kumbe izakhiwo. Umnumzana Ryder uqhubeke wathi amabutho eMelika ase-Iraq lapho anxuswe nguhulumende walelo lizwe ukuthi aphathise ngokuqeqesha langokuxwayisa ngendlela zokunqoba i-ISIS, lokuthi elemelika liqhubeke likhulumisana leBaghdad ngokuthi amabutho eMelika angavikeleka njani. Ugcizelele ingozi engalethwa yi-ISIS kusasa lamanje kulandela ukuvuma kwaleli qembu ukuthi yilo elahlasela ilizwe le-Iran. Wathi lizakhumbula ukuthi kuseminyakeni elichumi edluleyo ngehlobo elizayo, lapho i-ISIS eyayiseduze leBaghdad esasungula khona imizamo yokuyilwisa, isithumbe indawo eziningi zeSyria le-Iraq. Ngakho ofuna ukubona i-ISIS iphenduka, ukutsho umnumzana Ryder. Uqhubeke wathi, ngakho kufanele sigxile ekunqobeni i-ISIS, asisoze sithikaze ukuvikela amabutho ethu nxa esengozini. Elemelika alidingi ukulwisana le-Iran, asidingi ingxabano lamaqembu alwayo, kodwa asisoze sigoqe izandla sivume ukuthi amabutho ethu ethuselwe singathathi amanyathelo okuwavikela, kugqiba umnumzana Ryder.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika lusifikisa emaphethelweni ohlelo, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Udaba olwethulelwe umthethwandaba womhlaba ngele South Africa elethesa umlando wombhuqazwe ele Israel beluthethwa izolo eHague kwele Netherlands. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eHuman Rights Watch ithi eleZimbabwe yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu. Silugqima ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa ngelifisela impela sonto elithukela igama lami nguChris Gande.